So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 13 kumpandula 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abentanga thina sebathi hatshi asambeni ngobuningi bethu siregister ukuvota amalanga ukuthi abantu bevote sephumile kusukela mhlaka 14 September 2017 kuze kufika mhlaka 18 January 2018. Ayo sabisi register ukuthi sivote siye kuma wards ethu siye kuma district ethu kuzabe abezeka ama mobile team lana.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho izasungula ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo kusasa.
Blaayo Progressive Resident Association le Blaayo Vendors and Traders Association besihamba sikhankasa zakamuzi zakobulawayo sibaxwayisa ukuthi i-voter registration process sizaqala.
Abasakhulayo bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuthi aqakathekise ukubhalisa ukuvotisa ontanga. Izakhamizi zeGwanda zisola ikhansili yaleli dolobho ngokufaka imitshina yama-prepaid meters ingazange ikhulumisane lazo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo sebekhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi aqakathekise ukubhalisa ukuvotisa ontanga ikakhulu labo abazavota okwakuqala kukhetho oluzayo. Kuvika intatheli yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuveze emhlanganeni obuqoqwe yinhlanganiso yeFrederick Ebert Stiftung FES Alumni izolo eHarare ukufundisa abatsha ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota lokulungela ukuthatha izikhundla emakhansilini lasidale lephalamende ngomnyaka ozayo. Umqondisi we-FES Alumni eZimbabwe, umnumzana Pride Mukono, uthi njengabatsha kabasoze begoqe izandla lona uhlelo lokubhalisa ukuvota soluqala.
Abentanga thina sebathi hatshi asambeni ngobuningi bethu siregister ukuvota amalanga ukuthi abantu bevote sephumile kusukela mhlaka 14 September 2017 kuze kufika mhlaka 18 January 2018. Ayo sabisi register ukuthi sivote siye kuma wards ethu siye kuma district ethu kuzabe abezeka ama mobile team lana. Sibambe isithupha zethu, sibambe incwadi zethu zokuthi sihlala ngapi, sihambeni siye register sivote. Siyakwazi ukuthi bazazama ukuthi kube nzima ukuthi singavoti, kodwa kumele sime siqine ngoba ilizwe leli ngelethu. Indlela yokuthi sikhiphe uhulumende lo osiqilibezelayo ongasiniki amathuba yikuthi sihambe siyemvota simkhiphe.
Umnumzana Gift Siziba obe ekhona la emhlanganweni uthi sokuyisikhathi sokuthi amabandla aphikisayo angene emaphandleni ngoba kulapho okulodubo lwabontanga abavota bengelalwazi.
Abatsha ufaye bevota ngobuningi ngoba yibo ke engithi mina kibo bayibo ke ama-victims o-situation eyenzakala elizweni. Uma umuntu angakuhle njengokuthi kubana 97% yabatsha kabasebenzi, manje uma singakeli ukuyavota yithi ke esibana lo dubo. So kuqakathekile ukubana abatsha ke bayevota ukuze ke bekwazi ukukhetha uhulumende ozakwazi ukuba yenzela imisebenzi nokubana inhlalakahle yabo iye phambili. Laba bamalungu aphikisayo, amabandla aphikisayo, bazimisele kakhulu ukubana kusetshenzwe ke ikakhulu ke emaphandleni lapho ke abantu abayethuselwa khona ukubana usabhu ngiyomnikazi weZimbabwe, njalo iZNPF yobanikazi beZimbabwe. Ilizwe ngelethu, ilizwe ngelethu sonke.
Okade emele ontanga abasemakolishini njalo engumkhokheli wenhlanganiso emela izifundo eZimbabwe National Students Union zinazo, umnumzana Alistair Funye uthi njengabafundi bafuna ukuthi kube lenhlelo zokubhalisa emalokishini.
Thina njengabontanga nxa idethi isibenyezelwe kutsho ukuthi sesiya ku-ground, because bengokokuhle ukuthi sibonakale siku-ground singakwazi ukuthi election langkhona likhona next year kumbe likhona omnyaka olandelayo. So ngithi kubontanga bonke, let's go back to ama basics. Asambeni kubomadlembuzi kubotsholotsho nkayi, singena ama university, singena ama college zonke simobilize sikhuluma ilizwi lokuthi abantu be register be vote.
Ingcishi ebona ngembali yelizwe leZimbabwe umnumzana Chenesani Dugwa uthe kuyajabulisa ukuthi abatsha selekubona ukuqakatheka kokufundisa nokukhulumisana ngezokhetho.
Ona kwami okwakathesi okade ukhulunywa lapha kutshengisa ukuthi ngabantu asebecabanga, ngabantu asebe-organized. Akudingakali ukuthi engxenye bengayenelisi ukukhuluma khonoko, kwenza khona kade bekukhuluma, kodwa khonoko sokukhanya ukuthi labo sebefuna ukuthi bebalwe. Sifunde ngama-social movements kakhulu ukuthi achiyana njani lama-political parties lenhlanganiso zombangazo. Sathola ukuthi hhayi labo balelungelo, bale role kumbeni bale ndawo, bale sikhathi ezokuthi bangene kuma-communities, bangene kwababo abanye abatsha bekhulume ngodaba leZimbabwe.
Inhlanganiso ye-FES yakwele Germany ibona ngemfundiso egoqela ezemvelo, ezabatsha, ezabesifazana lezezisebenzi. Umongameli Robert Mugabe waze ukuba uhulumende usungula uhlelo lokubhalisa ukuvota kusukela mhla ka-14 Mpandula kusiya ku-15 Zibandlela womnyaka ozayo. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-MDCT alivumelani lakho lokhu ngoba iZimbabwe Electoral Commission ZEC kayikatholi imitshina eyeneleyo eyama-BVR ukuthi abantu babhalise. Kusenjalo abe-MDCT namhlanje babuthanise abantu abalabazali abathuthela eZimbabwe abalezithupha ezibhalwe Alliance, okusho ukuba ngabokuza ukuthi bancediswe ukulungisisa izithupha ukuze benelise ukuvota njengelungelo lomuntu wonke weZimbabwe aliphiwa isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 seHarare, nguGibson Pepe.
Ikomishini ebona ngokuqhotshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kusasa izasungula ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Ukusungulwa kwalolu hlelo kulandela isaziso sikamongameli Robert Mugabe ngeviki edluleyo esokuthi iZEC izaqala ukubhalisa abantu kusasa iyeqeda ngoZibandlela mhla ka-15. Umgcinisihlalo weZEC uNkosikazi Rita Makarau utshele iStudio 7 ukuthi umongameli Mugabe nguye ozasungula lolu hlelo ekuseni e-State House lapho abazabhalisa khona abantu abalutshwana. Wengeze wathi ukubhalisa uZulu ngobunengi bakhe elizweni lonke jikelele kuzaqala kusikhatshana esilandelayo nxa sebethole imitshina eyama-biometric voter registration kits eyaneleyo. Ngakolunye uhlangothi, inhlanganiso ezizimeleyo ziqhuba umkhankaso wokwazisa uZulu ngokuqala kohlelo lokubhalisa ukuvota lolu. Enye yalezinhlanganiso yi-Abameli, eyinhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo kaZulu. Sixoxe lomqondisi walenhlanganiso, uMnumzana Tiney Mukwewa.
Njengabameli lezinye inhlanganiso ezitholakala koBulawayo, Bulawayo Progressive Residents Association, leBulawayo Vendors and Traders Association, besihamba sipankasa kuzakhamuzi zakoBulawayo, sibaxwayisa ukuthi i-voter registration process sizaqala. Bekungumlando weZEC ukuze ikhankase ukuthi sokuzaqalisa, bekubele ukuthi iZEC i-advertise iphephandaba ikugidela kumaradio ukuthi lokhu kuzayenzakala. But simangele sibona iZEC ingakhulumi ngakho ethule, sasithatha inyathelo lokuthi sazise uZulu ukuthi lokhu sokuzaqala.
Bebengakwazi yini bona abantu ukuthi lolu hlelo luyaqala kusasa?
Abantu kuke kwakhulunywa kumagadashi ukuthi lolu hlelo luzaqala, but ngesintu bathi imithwa ngokuphindwa. Bekumele ukuthi inhlanganiso yesikomishi weZEC bakhankase ukuze uZulu ahlale esazi. Kuvamile ukuthi nxa lokhu uhlelo olundanga ukurejista lusenzakala, kutholakale kulama-adiveti kumaphephandaba, kumaradio, kumatelevision, kukhulunywa nje ukuthi abantu bayorejista. Kodwa kathesi sibona ukuthi lokhu bekungayenzakali, bekungani kuthule, and ukuthula kwakhona lakho kusenze sethuka saphuma ijumo ukuze sizame ukuthi uZulu azi ukuthi kulo hlelo oluqakatheke kangaka oluzaqala kusasa.
Ukungaphi lapho lifike khona?
Thina esiyenze khona sithethe amawadi wonke, ama-representative amawadi awenhlanganiso emela izakhamuzi. So sithethe amawadi wonke 29 aBulawayo.
Umnumzana Tinei Mukwewa ligqwetha sixoxelaye ekoBulawayo. Izakhamizi zeGwanda sezisole kakhulu ikhansili yaleli dolobho ngokufaka imitshina yamanzi ezindlini ama-prepaid meters ingazange ikhulumisane loZulu. Zithi imitshina le isibangele ukuthi indleko yamanzi ikhuphuke. Kuvika uVusisizwe Mkhwananzi.
Iningi labantu elikhuluma emhlanganweni obuqoqwe ngabameli amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ligonone ngenyathelo lekhansili lokufaka lezi mpompo ezibamba uZulu ngamandla ukuthi abhadalele amanzi. UNkosazana Nobuhle Ndlovu ngomunye osefakelwe i-prepaid meter endlini yakhe njalo uthi simlethele udubo.
Azange sitshelwe lokho esekusenziwa namhlanje. So ngahamba le $60 zami, instead ukuthi bacala bakhipha imali yama-tariffs ya $32, then sebekhipha i-40% yabo abathi ngiyayibhadala esikweleti engikwazi ngilazo. Bahle baqala ngokukhipha i-40% kuqala, ngigcine sezisala sekile mali engange-$3 eyamanzi, okuyukuthi amanzi e-$3 awangiphutshisi inyanga. Njalo futhi nginanzelela ukuthi phakathi komuzi wethu weGwanda ama-prepaid meters la anifakelwa iloba ngubani engakhonsalthwanga, osibona ngani ikuhlukumezeka kwamalungelo ethu ngoba amanzi siyawafuna.
Umnumzana Ndumiso Mpande uthi ubona sengathi ikhansili ifaka lawo mamitha ukuze yenelise ukuthola imali.
Kiyo yona ikhansili ekutholeni imali kukhanya kuyinto e-right, kodwa kithi thina ama-residents izakhamizi asikuzwisisi, ikakhulu thina labo esasile ezinye izikwere, ngoba nxa ufika kwampana usithi uyabhadala bakutshela ukuthi ungona imali ethile iye esikweredini. Next month ungabuya futhi ungona uyabhadala, ufuna ukubhadala ngendlela obhadale ngayo last month, bakutshela ukuthi sokutshintshile. Last month kwakuyi-human error, kathesi sokucomputerized. So iqiniso lakhona ukuthi kusebenza njani asikwazi.
UNobhala Jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda eGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi ikhansili yephule isivumelwano abasenzayo.
Thina isivumelwano esasilaso ne-council was ukuthi ama-prepaid meter azaphiwa abantu abawafunayo until size kube le-different arrangement, but manje i-council kathe sisibona lisihambe phambili sinikafakela wonke umuntu ama-prepaid meters. Like nxa umuntu ebukasi ukuvula amanzi kumele abhadale about $30, and izindlu eziningi zikhuluma kathesi azikakhonekthi amanzi since kwafakwa ama-prepaid meter. Asokunzima phakathi ekompoweni abantu abasazwanani ngoba abangela manzi baningi, abangela manzi kathesi abangakakhonekthi, omakhelwane sebelala bekhiya amamithi izimpompi zabo, sokunjanjani akusela kuzwanani.
UNkosazana Nosimilo Chanayiwa oligqweta uthi kungumlando wekhansili ukuthi lawo mamitha asebenze. Usodolobho weGwanda umnumzana Knowledge Ndlovu uthi lobanje sebeyitholile imbiko eveza ukuthi amanye alawo mamitha kasebenzi kuhle, kaba ngeke besalumisa lolu hlelo njalabalesikhalazo kabaze ofisini. Ikhansili ithi yathatha leli nyathelo ngemva kokunanzelela ukuthi uZulu ebengasabhadali indleko zamanzi. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
kuhlelo lwe diaspora forum namhla sixoxa labaqoqa ukutshengisela besola umongameli Robert Mugabe ngokuza labantu abanengi eNew York ngapha eMelika emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwelemelika ziphakathi kokuqoqa ukutshengisela kuyona le impelasonto zisola umbuso welizwe lazo phambilini komhlangano we-United Nations General Assembly edolobheni le-New York ngapha emelika lapho uMongameli Mugabe akhangelelwe ukwethula amazwi akhe. Umgabe ukhangelelwe ukuya kulomhlangano lemuli yakhe leziphathamandla ezingamachumi ayisikhombisa kuhambo oluzasebenzisa izigidi lezigidi zemali. Isizalwane seZimbabwe ezigoqela lebandla eliphikisayo LMDCT zithi zizatshengisela njengenhlala yenza phandle kwesigodlo se-United Nations kanye laphandle kwesigodlo someli weZimbabwe e-UN. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika unkosazana Tsitsi Chiriseni Chiriseri ongomunye wabaqoqa ukutshengisela lokho saqala ngokumbuza ukuthi ahamba njani amalungiselelo.
Ahamba kahle nje manje kathesi sisamobilize abantu nje ukuthi sihlanganeni sonke sibone ukuthi kwenze kanjani. Besibambe uThomas Mafumo lo mhlabelelo omkhulu layo bethe uyeza mhla ka 17. So kulabantu nje abaningi abazayo from different places abakonfirmayo ukuba they are coming through because abanye bazikhulumela nje ukuthi abanye basuka eTexas, abanye ngabasuka eWashington DC, abanye ngabasuka endaweni nje ezijiyeneyo jikelele ukuthi beze kuzomhlanganeni lo. I mean this time around sizakwenza ukuthi kube ngani kube different ngoba amalanga akhona athaya kuze kube ngolwesibili from i-weekend yangeSaturday. So sesilungiselele nje sahlanganisa nje izimali zokuthi abanye bazabe behlale kwezinye indawo sisazama ukubalungisela indawo zokuhlala konke nje kuyahamba kahle kahle.
Konke lokhu likwenza phansi kwenhlanganiso na kumbe yizizalwane nje zeZimbabwe ezingela nhlanganiso?
Hayi, lapha silani nhlanganiso, wonke umuntu nje uyahlangana nje ezizalwane ngoba sonke nje silezinto ezifana naye, sikhala ngento ezifana naye. So akula ukuthi lo ngwe ZANU PF, lo ngwe MDC, lo ngwe Build Alliance. Nje izizalwane zeZimbabwe sonke siyahlangana nje sifuna ukuthi sikhalele ilizwe lethu. Siyenza lo mhlangano kuyenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi thina esingapha ngomfula asivumelani lento ezenzakalayo ngale khaya. Njalo abantu sebedubeke kakhulu. Siyabona ukuthi thina njengoba singapha komfula abantu bengabona ingathi thina singcono kumbe impilo zethu ziyasihambela kanti asilandaba lokwenzakala ekhaya, but hayi, thina singukubabonisa ukuthi thina lathi asivumelani lakho, lathi sikubekile kakhulu nxa sibakhangele ukuthi bayadubeka kanjalo.
Lo ngunkosazana Tsitsi Chiriseri, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Lokhe sisetabeni lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Nonhlanhla Mthethwa odabuka kwele South Africa obeze emhlanganweni wamakholwa esiKristu eNew Jersey khonapha eMelika. Abaphatheke kulombuthano ngabadabuka emhlubulweni wangezansi kwezekazi le-Afrika bengabe Christian Fellowship International kumbe i-CFI. Umamthethwa ngumsekelo omkhulu wohlelo lwe-Studio 7 oluphatha indaba eziphathelane labesifazana oluphansi kwesihloko esithi Asihluzeni Bomama akhulume ngalo.
Asihluzeni Bomama kuStudio 7 njalo ngolesine niyaphuthelwa, ngiyafisa ukuthi nilalele ngoba into yokuqala bomama sinenkinga thina bomama, siyahlukumezeka njengoba sihlukumezeka neingane zethu futhi ziyahlukumezeka singabantu besifazane. Siyafisa ukuthi uma sihlangene sixoxe ngalezinto ukuthi yini engadala ukuthi singahlukumezeki. Sukumani bomama, nenze umsebenzi wezandla, nifundisane ukuthunga, nifundisane ukwenza lukuthungela izingane, nifundisane nokuphatha amakhaya nokuthi ekhaya ubaba uphathwa kanjani, abantwana baphathwa kanjani, umphakathi wona. Simelwe bomama ukuthi njalo uma sihlangene singakhulumani sodwa kodwa sikhulekelane, sifundisane ukuphatha amakhaya. Yilokho engifisa ukuthi nilalele njalo ngolwesine, ningaphuthelwa, ngoba umfazi ongalaleli ulwesine uyaphuthelwa. Ngoba kulwesine siyakhuleka, ulwesine sifundisane amakhaya, ulwesine sifundisane umsebenzi wezandla. Unkosikazi onezandla eziyishumi akakwazi ukuhlala ngendlala, ngoba unezandla, kufanele ufunde ukwenza lokhu nalokhu. Ungathunga, ungakwazi ukuyowashela amanye amakhosikazi, ungakwazi ukwenza iy'nwele, ungakwazi ukwenza noma ngoma yini. Akekho umuntu osifazane ungavele ahlale nje athi ngilambile, 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 kodwa enezandla. Izandla lezi zikhombisa ukuthi unamadoda ayishumi. Awudingi ukuthi uze ube nendoda ukuze ube nokudla etafuleni. Sebenzisa la madoda ey'nzwane zakho eziyishumi ukuze uthole konke okudingayo. Wozani makhosikazi, niyaphuthelwa. Asiyihluzeni bomama, ngoba uma ungayihluzi uyophuthelwa. Ku-Studio 7 njalo ngolesine.
Unkosazana Nonhlanhla Mthethwa, isizalwane sase-South Africa, ebesize emhlanganweni we-CFI eNew Jersey. Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba loStango loNongoma bephethe idlalade labo elitsha.
USango loNongoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrika ohlanganisa i-acoustic guitar le-instrument yethu yase-Africa imbira.
USango loNongoma kuWoza Friday ngolwesihlanu ungakhutho. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kambe luyini uthando? Vakhona abathi akulanto kuthiwa luthando emhlabeni, kodwa vakhona abanye abathi lukhona uthando. Asizweni unkosazana Musa wenkonzi Dlovu lo mnumzana Kilton Moyo oyingcwethi kwezokuthandana kwabantu bexoxa lo mnumzana Obert Dube velo Gibbs Dube we Studio 7 uMandlovu usungula lingxoxo.
Uhlupho ukuthi ulimi lwethu lezinye izindimi ulove lo like basebenzisa ibaleli. So umuntu will like you kodwa akutshele ukuthi ngiyakuthanda. Umuntu will love you akutshele ukuthi ngiyakuthanda. So kuyakhathaza khonapho ngoba uyathi umuntu usanokuhlangana laye bese kutshele ukuthi uyakuthanda. Kuyahlupha khonapho.
Ukuthi ngiyakuthanda lokana ukuthi okwenhliziyweni waphansi phansi. Uyabuya kuzwa njani la ukuthi lapha ngiyathandeka?
Into enkulu yikuthi umuntu atshengise, ngoba ukuthi umuntu akhulume nje amazwi sonke senelisa ukuthi umuntu uthi umthethe ngiyamthanda kuphelele khonapho, kodwa izenzo zakho umeke ukuthi zitshengisele ukuthi umuntu lowo uyamthanda.
Siyakuzwa kakhulu ke Mandlovu. Sesithathe-ke ubaba uKilton Moyo. Nxa uthi umuntu esithi Mandlovu ngiyakuthanda, uyabe sijoni vele baba Moyo?
Imvelo le ukuthi abantu vele ubuntu ukuthi abantu bathandane. So nxa esithi Mandlovu ngiyakuthanda, uyabe sitsho ukuthi Mandlovu sengikhethe wena phakathi kwabo bonke laba abaningi ukuthi siphile ndawonye.
Kodwa ngabe kuliqiniso kumbe umuntu uyabe ezikhulumela nje?
Uyabona-ke emhlabeni ukuthi sesilulazise ukuthandana. Kula banye abangabe besithi ngiyakuthanda esitsho ukuthi ufuna ukulala lawe. Ngoba abantu abaningi bayathatha i-sex bayenze ingani lithando.
Sesilobaba Obert Dube, ikunjalo?
Uthando ngathi mina yinto enye ongeke wayikwanisa engani njengenhliziyo yomuntu. Uthando yinto enjengomkhuhlane. Uthando yinto ongeke wayikwanisa. Kodwa uthando ezithandaneni kuhle kuhle ngathi mina yinto enye ngathi kangiyibonisisa ngibona uthando yinto ekhona mina ephilayo uthando lunjengendlala ukuthi ungalamba uceda kulamba ungavela ucupha uginya udle nathi amanzi sekuphelile so into ehlala ikhona engathi ngolimi lemzini into epermanent akunanto enjalo othandweni
utsho ngani konabo do
ngithi mina ngiyake ngibona abantwana abalabo abangelabo yise kuthiwa uyise wamyala kulesifungo sikanina kodwa watholakala unezithwele wathanda lo muntu wamthanda wambalekela leyo selungapha uthando.
Lapho sizwe u-Obed Dube u-Kilton Moyo oyingcweti kwezokuthandana kwabantu lo nkosazana Musa wenkosi Ndlovu bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today esilethulela lona ebulenjini kukhasi le-Facebook ele-VOA Ndebele. Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yenguqu eKasilaga Premier Soccer League ithi kayizange ithole incwadi yokukhonona evela kuqembu leDynamos kumbe kuZimbabwe Football Association ngokuxotshwa komgadli weDynamos emdlalweni weHighlanders leDynamos ngesonto. I-PSL ithi kasiqondanga isinqumo esithethwe yiZifa Referees Committee ibambisane lo Philip Chiyangwa umgcini sihlalo weZifa esokuthi umgadli uJoel Yupopa Ntopa kwakungamelanga aphiwe lokhu okuthiwa yi-red card. UYupopa wangqikila umvimbi weHighlanders uPeter Muduwa baze befuqane so kuzaphela umdlalo wabo. Unompembe u-Arnold Ncube wapha uYupopa i-red card. I-PSL ithi isinqumo sikanompembe kasesulwa kungalandelwanga imithetho yomdlalo wenguqu. Ithi konke lokhu akuzange kulandelwe ngemfanelo ngoChiyangwa labanye bakhe. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loChiyangwa. Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba loStangolo noNgoma bephethe idlalade labo elitsha.
UStangolo noNgoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrika ohlanganisa i-acoustic guitar le-instrument yethu yase-Afrika imbira.
UStangolo noNgoma kuWoza Friday ngolwesihlanu ungakhuthwa. Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza sise Voice of America ese Washington.
Wela pumilanga yey. La pumilanga la kwela la zela yoshona. Ngilindeni ngilindeni ngilindeni. Wela pumilanga matu. Wela pumilanga la pumilanga la pumilanga.
Ukukhanya kwezwe ngilinde umalandela sigqibake uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isungula uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo kusasa. Izakhamizi zeGwanda zisola ikhansili yaleli dolobho ngokufaka imitshina yamanzi ezindlini ama-prepaid meters ingazange ikhulumisane lazo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Salani kuStudio 7 Live Talk. Milani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.